sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMabasa 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lesiqiniso lelo elikhulunywa ngomkhinqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu, abantu abaningi sebekhulume ngendaba leyo. Sangitshela u-controller endoda uJaseneral.
Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka eZimbabwe. Leli Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III.
Umbikiso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Masimba kutshera ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Sibona njenga leqiniso lelo elikhulunywa ngomkhinqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu, abantu abaningi sebekhulume ngendaba leyo. Sangitshela u-controller endoda uJaseneral Sibisi nxa esizama-audits lwana awama-public entities, ama-state enterprises, akompara state, uzabona ukuthi uyaziswa okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto leziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller endoda uJaseneral kawalandelwa. So kubona njengani kubanga uduko lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibile ukuthi ama-loophole akhona lobayefuthi amasense ama-loophole akhona lapha.
Kodwa kulokhu-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Okokuqala, kumele sibili abantu abaenza indaba enkohlakalo babothu. Sinike sibili umzekeliso, njalo sifungise ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili, silama-audits siwayenzayo lo mnyaka, kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Owesithathu, ngibona njengani nxa sesiqatsha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha, kumele siqatshe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okuphila ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezonotho ezimeleyo besiqutha laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahamukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. UNkosazana Ellen Shiriyetenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba le-voters roll. UShiriyetenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo kwi-SADC yindaba ye-voters. Ukuthi ivoti ayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi sithumela ama-messages ukuthi sithingele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after ama-i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanizwa. As long as kungema-voters roll kuzasihlupha phambi i-voters roll isimabha. Njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yonaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu nomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo lesadakhe sicelile ukuthi kule ndaba ye-voters roll ayibhalela even nakudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengothetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama naku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi
amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla lezanu PF umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna kodwa ngenxa yokuthi iZEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll le ngoba lathi sebe sifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethi bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikazulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngitho lama-court awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe iZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu athi bagijima baya ku-African Union abantu abathi bafuna ukuya angazi bazagcina bezinto bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Philip Gawule laye okubandlaleli ulombono ofanayo.
IZEC izanika wonke ama-political parties kumbe izakhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo. Isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesathi nxa besiya ekhethweni becile bevota beze bethwele ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kanti vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikushaya nje umkhulungwane. Inja iyayiwushaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebe ku-African Union bese beqina bakusona. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo. I-SADC yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kusuka ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edale lePhalamende umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu. Elezimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Umnumzana Livid Mugejo, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umugejo uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusana kuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management eNational University of Science and Technology.
Banabo abaisihlangothi ezinjengazithi kufanele babe khona. Bakhumbule ukuthi bengumed to operate bephakathi kwe-framework either eye-AU kumbe eye-UN ngoba ngabakwazi ukuthi bangabuya bevote yonke nabo then they're exposed, uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator. Instead, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. Ebe ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC, I'm sure yazi abaRed Cross labantu abaRed Cross kuvele kulesi vumelwano esikhona nxa ukhangela ukuthi i-framework ye-IFRC nalokhu esifike ama-sphere standards kulesi vumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangatholanga imibhobho kodwa abangena ukuzosiza ama-civilian kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo, kule ndlela ekufanele basemtshwe ngayo, kule ndlela ekufanele bavunyelwe ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So kabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa. They will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele uyahlenga abantu ngesikhathi sembi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalande kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazosiza be-been captured kumbe sebebulewe, khonakho kuyatholakala kushiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungabethena ukuba ngamasosha kubuka whatever it is bayabekwazi, but abanye nivume ukuthi maybe babeswele ukudla bayathathela-ke bona abanikisa, khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe e-AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha kuthiwa, kodwa we cannot rule out ubugebengu bukhona vele in any situation.
So ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy, that's one. But other embassy in such situations ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ine lendlela zokuthi abantu abanjalo bangathitha njani phakathi kwe-warzone anabuyana. Kodwa-ke enye into okasinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi la maybe ase-China i-UN framework kumbe i-AU framework yangale yabe khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya protected njalo bayathola ama-safe routes okuzama ukuthi babalekiswe or bayegcinwa lapho esingathi
is a bit sitcom.
Umnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-Disaster Management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eKobulawayo. Kuqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni yingonyama yamaSwati, uKing Swati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Muswati
Fate. Ngolwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening ye-ZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela i-ZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Muswati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.G. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kwaBulawayo.
Amahotela, lama-lodges, ama-Airbnb, ama bed and breakfast facilities, onke sebegcwele. Bagcwala nje besinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile. Ama-lodges, they've extended their the number of rooms that they have kathesi bangezelele izindlu abalazo ebebelazo last year sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakoBulawayo lezisa njalo uBulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sivike futhi ukuthi hayi u-City Council uzwisisile sili lawathi during those days ze-ZITF bayakwazi ukuvala amanzi uzisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqhuma amagetsi.
Umnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Thina sesilungiselele siyasebenza sikulokuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela siqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo umnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Awukakhanyi sibili, akutshengisi ukuthi kule trade fair. Lokhu sizihlalele especially thina khonapha emathekisini labhayi awukakhanyi lutho sibili abantu abalamali akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa sokuya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo Mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair hayi ngani lo kancane akatshengisele ukuthi kuhamba njani kodwa hayi akula bhizinisi okwakathesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. Ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU, labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo oweZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lelo Botswana lizathumela amakampani angamachumi amahlanu 50 kuyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa ezHITF akhala ngokuthi awathola imali yawo ngesikhathi uma isebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanulo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa ezHITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa ezHITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Ukuba uthumbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who was to participate at the show. The previous companies from last year it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade iyishiyagalombili lonyaka aqongile alishumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alishumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they would have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezomnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yeMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola eMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano ukuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma okuhlanganiswe luba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthola imali luyakhathaza.
Ama challenges wona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe amadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba kanjani, ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani. Are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili? Yikho okuletha umehluko. Ngaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabo khangelele ngayo.
Uthuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizinisi ekhaya okugucela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapha esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngama businesses ayenziwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lemarelo budlelwano lama company ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama distributors ama products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena leya bikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayo attenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubuningi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika uEzra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokeli bandla lezaphu umnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izandla, ukwehliselwa izandla. wafuna ukujoyina ibandla labo izamibhizi ikakhulu laba abazithiba ngama-overcarrier bahamba besefisela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo ingazathela izaphu yenileyo izalibona but abantu bazimisheli abantu badiniwe ngento enzakala elizweni lao bahleli ndaweni kele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sibhotele ngapho sizimisele ukuthi sikhiphe izame embusweni kungene umbuso ozanakela abantu ozazihlupha ngabantu atho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuphulu.
Umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla le-ZANU PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla le-ZANU PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani. Mina zangibali abanye abantu bayabaleka.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwaso we-ZANU PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli i-ZANU PF. So ngokunjalo nje kuyahlukumeza okuyindaba kwakulokwana bathi fanele singene ku-ZANU PF kodwa kasisafuna. Mina angiyasabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uSintia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu liyana kwakuthiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi kwabo kwahola leyo mpuphu bathi nabanye asibange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingajikwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngingayenzani.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalise nzima.
Mina ngihlala ku-VJ Dombodeni. Abantu abasakeli inhleli ezale zikhona esigabeni. Uma kuthi white na singekho ebandleni into ezami thina sikho zami. So konkana ungani kuyabahlupha ukuthi izinhlelo zonke noba yidone ebuyayo thina sasibekwe eceleni ngayo. Sihlakisa ngabantu. Asisaholi. Abantu abaningi vele asiholi. Babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi abakho ephathini yabo. Lakusinyakezela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugoga bakwanisa ukuthi bangazinceda. Sasikhalela intumbi labo bangathola okuncane ngabana bezincedisi. Manje njengoba bethiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngaphathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamanga luhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sovala ukuthi ngamanga kuwona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla le-ZANU PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhanele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 eMatlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Ulaidok namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC obekutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuze. Singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje wathi sihlangele ebesilazo umphathinhlambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kwele Zimbabwe. Ele Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezizalwane lempi yomvukela eyesabekayo kwele Sudan. Umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ziye email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.